sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhlaka 21 kuNcwabakazi 2024 ngoCape Town. Endabeni zethu namhlanje,
abantu abanengi abazange batholiswa ukudla, abantu abanengi bebelokhe beqhubeka belamba, lalabo ababethola ukudla babethola nje okulihetshezana.
Lanxa uhulumende esithi uzesungule ihlandla lesibili lokwabela abalambayo ukudla, abantu abaningi bathi abazange bathole lutho kuhlandla lakuqala.
Inkomo kazinamanzi labantu amanzi abucwana. Sifisa ukuthi aluba bakuthi basigebhele isibhorane oro basifakele lobojojo, ngoba kulezi nsuku njengobana kuyindlala kanje kuyadingakala ukuthi nanasenze izingadi.
Bakhala ngendlala lokuswelakala kwamanzi emaphandleni. Umeya lezinye iziphathamandla zamadolobho zifundiswa okuphathelane leZimbabwe esikolo sePetitopo School of Biology esasungulwa libandla leZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende esithi usesungule ihlandla lesibili lokwabela abalandibayo ukudla, abantu abaningi bathi abazange bathole lutho kuhlandla lakuqala, njalo bathi kumele uhulumende abele umuntu wonke ukudla ngoba balutshwani abantu abangahlaselwanga indlala lonyaka. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko uMnumzana Jenpen Muswere waze izolo ukuthi phansi kohlelo olutsha oluqale kulinyanga, uhulumende uzaphathisa abantu abedlula kancane izigidi eziyisithupha 6.2 million ngokudla. Phansi kwehlandla lokuqala uhulumende uphathise inani elifanayo. Uhulumende uthi abantu abadinga usizo lokudla eZimbabwe yonke bayizigidi ezisitshiyagalolunye 9 million, njalo kufunakala amabhiliyoni amathathu amadola emelika 3.3 billion dollars ukudingela abantu laba ukudla. Untukameli Nkomo weStudio 7 uxoxe loMnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso esebenza loZulu wemaphandleni enyakatho yemaNdebeleni ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Abantu abanengi babengatholi ukudla, abazange batholiswa ukudla. Abantu abanengi bebelokhe beqhubeka belamba, lalabo ababethola ukudla babethola nje okulihetshezana. Ufumane ukuthi abantu abafika imizi efika emthathu emine yabelana isaka elilodwa le-50 kg, okugcina sokusenza ukuthi umuzi ngamuzi kwesinye isikhathi uthole amagalana amabili kumbe ongaphansi kwalokho. Khonapho besiya kufika abantu abahlanu kusiya kwabayisithupha emulini, fumana ukuthi umulinye ilabantu abahlanu kusiya kwayisithupha kodwa behole ihethezana lamagalana amabili. Kungakho angeke satho ukuthi empeleni sibili kuhlandla lokuqala loluhulumende akhuluma ngakho ubatholisile abantu ukudla. Bona abade bethola ihethezana bebalutshwana, iningi labantu kalizange lenelise ukuthi lithole ukudla, njalo lukho liqhubeka ligalula phakathi kwendlala.
Njengoba uhulumende sungula ihlandla elitsha lokwabela abantu abalambayo ukudla, kuyini ongamxwayisa khona?
Uyasweleka ukuthi uhulumende abone ukuthi ufaka iziqwanga zakhe zonke ekuthini abone ukuthi abantu bayatholiswa ukudla. Esingathi uyaprioritize indaba yendlala, ebeke eceleni okunye okungabe kungamqoka, abone ukuthi indaba yendlala yiyo ephiwa isiqhakatheko esikhulu kakhulu ukwenzela ukuthi abantu bangaze balamba. Njalo abone ukuthi abantu baphiwa inani lokudla okweneleyo okuzenza ukuthi nxa esiyakwanika ngemva kwenyanga abone ukuthi inyanga bayiqedile lokhu besidla. Kuyasweleka njalo futhi ukuthi uhulumende aqhakathekise indaba yokuqalisa ukunika abantwana ukudla ezikolo, esingathi ngama-feeding programs.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngwenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa ecingweni lontukameni Nkomo weStudio 7 eseLupane. Silokhu sikudaba olufanayo. Izakhamizi zesiqintini se-Insuza eMathoreni North zikhala ngenhlupho ezihlangana lazo esigabeni lesi ezigoqela ukuswelakala kwamanzi, indlala, imigwaqo efileyo lokunye. Uyezra Jesus Banda owethekelele esigabeni lesi usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amanzi impilo. Isomiso esidalwe isikhuthumeni se-El Nino senze imfula lamadamu kwakwamaqha kulindawo kwatsheza khamizi lezifuyo zingela manzi okunatha. Ugogo Mazikhali ukhala ngamanzi ezifuyo.
Inhlupho esilalo esigabeni sethu lapha kakhulu kakhulu ngamanzi enkomo. Inkomo zilamanzi, sikhalela idamu.
Amanzi kaMazikhali yagcizelwa ngumnumzana Nicholas Banda othi abantu sebenatha lenkomo kusikojo esisodwa esiku Ward 11 Village 2A.
Inkomo kazinamanzi labantu amanzi abucwala. Sifisa ukuthi aluba singathola nje bakuthi basigebhela isibhorane oro basifakele lobo jojo, ngoba kulezi nsuku njengoba nakuyindlala kanje kuyadingakala ukuthi nanasenze izingadi.
Usobhuka Ward 11 Village 2A umnumzana Luther Juma uthi ezinye zakhamizi zakulindawo yakhe azilindi uhulumende ukuthi azincedise, ziyazigebhela imigodi yamanzi.
Bazenzela osokuhlupha kungamanzi enkomo. Amanzi enkomo asila damu, izibhorane ziyafa abancedisayo. Sabunyana basibhuza singcono sasijayela imali.
Anxa isigaba sensuza silabantu abaningi okwamagama abokuza abahlaliswa kutsha kulindawo. Akula sibhedlela, kule klinika eyodwa kuphela. Impembezi kliniki okubikwa ukuthi ayila mithi.
Siyakhula khonapha singogogo sen. No philisi iliphe lamathambo ele BP, imali yangikhona vele phezulu. ABP kuqala kwakungcono lele limhlophe lalikhona. Kathe sakusela uyahamba uyephenduka babhalela kuphela. Kuthiwa yani edorobheni wedinga. So imali asilayo. Thina siyalamba, vele siyalamba, ukulamba siyalamba, siyaquqa khona pha ngendlala.
Umnumzana Paul Ngwenya layo uthi akula ambulance yokuthwala izigulane.
Eklinika kunampani into esingayi siyakhalazi kakhulu ngangayo, iambulance. Asilayo iambulance yokuthi xa umuntu segula kakubi.
Abantwana bahamba umango omude besiya esikolo kulindawo, kukanti udubo oluzwisa abantu ubuhlungu Matabeleland yonke jikelele ngoloba abalisi abangakhulumi ulimi labantwana abafundisa ezikolweni zemfundo ephansi e-primary. Unkosikazi Olimoyo uthi kumdabulisa inhliziyo yokwenzakala ensuza.
Sikhala kakhulu ngokunanzelela ubukhatshana besikolo, ikakhulu abantwana abancane, i-ECD. ECD, ilevel ka-ECD ukuthi ifundiswe ngumisi wesishoneni lapha sikhuluma isiNdebele ikakhulu.
I-Studio 7 ethekelele njalo ukuholiswa khona abantu ukudla nguhulumende Ensuza Business Center. Unkosikazi Videlia Nyoni layo uholile ukudla.
Siyahola lo nyaka, hhayi izulu alinanga indlala kuphela. Asivunanga lutho, asitholanga lutho emasimini. Siyayibonga sibili uhulumende ngoba isisincedisile sibili ngokudla. Akuzange kukhethe, abanye babengabhalisanga, babengekho mhlazana kubhaliswa. Bebuya bezoholisa labantu abokuqala, bakhuluma bathi abanye ababhalisa bangabhalisanga. Kwabhalisa wonke umuntu, iphanje wonke umuntu ayikhethi.
Usobhuku George Ncube oloba amagama abantu okumele bancediswe ngokudla uthi kakhethi muntu.
Bazenzela osokuhlupha kungamanzi enkomo. Amanzi enkomo asila damu, izibhorane ziyafa abancedisayo. Sabunyana basibhuza singcono sasijayela imali yasesigebisekela.
Umphathintambo wesabelo seMathoreni North njalo engumele walindawo edalela ephalamende umnumzana Richard Moyo uthi wonke umuntu obhekane lendlala kusabelo sakhe uyathola ukudla njengesithembiso sikamongameli Emmerson Mnangagwa.
U-President wapromisa ukuthi eZimbabwe akula muntu ozalamba, kungakhethelakalanga ukuthi ungayiphi iphathi, nguphi umhlobo. And eMathoreni North ukudla sekufikile, sesibanikile abantu okwe-3 months up to March next year. Ama-admin district wonke angu-7 eMathoreni North ukudla sekufikile.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kulabantu abedlula izigidi ezingama-2 esithupha 61 million abhekane lendlala enkulu kuzwekazi le-Africa. EZimbabwe kulabantu abafike phose izigidi ezili-10 9.9 million abadinga ukudla ngenxa yendlala ebangelwe ukugudumala komkhathi emhlabeni wonke jikelele. Ngiyimela eStudio 7 ngisensuza, igama lami uyezwa Jesus Banda.
Abalwela amalungelo ezisebenzi abalithumi lasithupha abenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe namhla batholakale bengelacala ngemva kweminyaka emibili kuthiwa batshengisela besola iholo labo njalo bekhalaza ukubhadalwa ngedola lemelika. Ngakwelinye icele umnumzana Lucas Slavia weCzech Republic wabotshwa ekuqaleni kwayonale inyanga esethuswa icala lokwethula imibiko yamanga laye ukhululwe namhla emaswengo. Kodwa umnumzana Jacob Ngaribume webandla leTransform Zimbabwe loBishop Kevin Konde bazaqhubeka bevalelwe ngoba umantshi esithi uzanquma ngolwesihlanu ukuthi bengakhululwa na ngemali yesibambiso sebheyili. Lokhu kuvezwe inhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kusenjalo ilunga lebandla le-CCC umnumzana Sweden Chiorotsa othi laye waphosa wabotshwa utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bakhathazekile ngamalunga abo alokhu evalelwe akuqela ukansela Bruce Melly Moyo wenkulumane kobulawayo.
UBruce isizathu sokumbopha vele bona nxa bekhuluma bathi ubezama ukuthi kube lodlame ezweni. Lami ngibeke bayamba ngenza njalo kwathiwa you are influencing public violence njani njani. Kwabhala amaphepha mina kuvele ngingazilutho ngalelo cacho. Umbona into esiyenzakala kathesi Bruce Mel ngoba bebevele behambela abantu ezindlini bedinga abantu abaningi baswelakala. Amapholisa bedinga abantu bekhona ayolokhu bebhoda ngaphandle kwendlu yami bezama ukuthi kuhamba njani. Bafike endlini kawayengu-organizer Thembiso Makhoba bafika koShoko bafika kubatry bafika kwabanye amali bona labanye abahlanu edolobheni vele aphana vele bekuyisiphithiphithi kungamapholisa lamasosha lawo la amapholisa asebenza nsitha bedinga abantu. Sitshibani ukuthi vele lokuhamba esitaladeni bekuyinto ethusayo ngaleso sikhathi.
Yena uKhansila Moyo lokho bengaboni yini abafuna ukuyambona lokumnika ukudla.
Behle bekhuluma ukuthi abe security bayalile bathi abantu abakuthi bevakatshe bebone labo ababe bochiwe. Ngeke ngabotshwa ngayohlala amalanga adlula iviki sibelwe singela ukokudla abantu bengavunyelwa ukuthi besivakatshe. Njalo kusaziwa ukuthi ungahamba ecourt akula bay ngase ngaphuma mina sokuthi i-prosecution iya-withdraw i-case. Into le yaqala ngesikhathi sabo lookout odabengwa umnangagwa engu state security minister ukuthi abantu bahlala 4 years bengelacala. Sathi kumbi bathina abanye sasivele sesimakile sesikwazi ukuthi umuntu lo ule nhliziyo elukhuni namhlanje nguye oseyinhloko kahulumeni and abantu sebebotha yona leyane istayila yezaphu yona leyane yinto esiyenzakayo ukuthi umnangagwa ngesikhathi sabo lookout umuye wahamba udabengwa wasitshela ngesikhathi se-convention yezaphu wathi umnangagwa wamnanda ejele wathi nxa ufuna uphuma ejele buyujoyina izayo.
Lo ngumnumzana Sweden Chiorotsa ilunga lebandla le-CCC ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwabulawayo. Isikolo esifundisa imbali yelizwe lokunye okuthiwa kubulala ingqondo zabantu esehebert chitepo school of ideology lamhla sifundisa abaphathi bamadolobho okumayelana lentuthuko lempi yenkululeko lokunye. Isikolo lesi esasungulwa libandla lezanu PF sivame ukufundisa inhlelo zabatsha okuthiwa bakhahlameza uZulu. Abanye abakubandla le-CCC abagoqela umeya weHarare umnumzana Jacob Mapume basemhlanganweni lo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Collins Decent Bajila omele isigaba se-Emakhandeni Loveve edala lephalamende ekubandla le-CCC.
Kuyinto embi kakhulu ukuthi kunhlelo zokuthi kufundiswa abantu kumbe kuxoxwa ngezombuso, kuxoxwa ngezokuphatha kuhle izigaba bese kuthiwa kuzafundiswa izinto ze-School of Ideology. Esikubona kufanele yikuthi amameya athi nxa engaba kuyena leyo ndawo ngesikhathi sokufundiswa izinto ze-School of Ideology bazisuse kuleyo ndawo bengabi phakathi. Kodwa kungxoxo eziningi eziyabe zimayelana lokwakha ilizwe kusetshenzelwana ndawonye babe khona bese besuka ngesikhathi sokusenziwa izinto ze-School of Ideology. Ngoba izinto ze-School of Ideology ayisizo zikahulumende ngezebandla iZANU-PF.
Kodwa bakhona yini abahambileyo abakubandla le-CCC?
Okwakhathi esasikatholi umbiko wokuthi bakhona yini asebehambile kumbe kabakho. Kodwa esikwaziyo yikuthi bazathi nxa bengabakuye naleyo ndawo ngesikhathi sokufundwa izinto ze-School of Ideology bazaphuma. Lokho yikho esesikuzwile ngoba i-program leyi isilezinsukwana iboda. Yikho sithe saxoxisana labanye abangamameya ukuthi kuhamba njani nxa kunjalo. Esikutholileyo yikuthi isivumelwano yikuthi nxa sokufundiswa izinto ze-School of Ideology bazaphuma.
Lo ngumnumzana Collins Jason Bajila omele isigaba se-Emakhandeni Luveve edala lephalamende ekubandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Billy Bigawule webandla le-ZANU-PF.
Ichitebo School of Ideology liyana ayilo ikakhulu kuyabe kusenzelwa abebandla leZANU-PF besenzelwa ukuthi balolongwe bangakhohlwa lapho abantu abavela khona ukuthi lizwe leli lalwelwa kuze litholakale kwahanjwa amaqhawe lamaqhawekazi alele emathuneni angaziwayo ukuthi lizwe leli likhululeke. Lalokho kwalelwayo yonke into njena liyana enjala abantu bamele bayifundiswe mayelo ngokuqondana nelizwe labo.
Yebo bagawule kukhanya ngazani-ke abaphikisayo labo babanjwa ngamandla ukuthi bangene kuhlelo lolu, ubona njani khonokho?
Abanye labo bengazikhethela bona ukuthi bazihambele nxa bethanda ukuthi bahambe abavalelwa. Kulilungelo labo, hhayi ababanjwa ngamandla ngoba kulilungelo labo, kodwa abantu bengacelwa nje ukuthi enxe mhlawumbe bayefika bayekuzwa ukuthi isikolo leso sibafundisayo.
Ngumnumzana Philip Gawule, ilunga lebandla leZANU-PF obexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Kubikwa uba umeya wakobulawayo umnumzana David Coulthard kahambanga esikolo lesi namuhla. Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Lelo Botswana seliqalile ukuhlola abantu abangena kulelo lizwe umkhuhlane wempunza yepox omemetheka emhlabeni wonke jikelele, njalo subulele abantu abedlula amakhulu amane. Umnumzana Anthony Blinken umphathintambo wohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uselubhekise eMelika kulandela ukuqhuba kwakhe imihlangano embalwa labazama ukuba kube lokukhumisana umlotha phakathi kwele-Israel leHamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Le yi-Studio 7 esakaza iZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Weziphathelane leMelika.
Owayengumongameli wakweleMelika umnumzana Barack Obama lomkakhe uMichelle Obama bathi umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris uzalahla phansi umnumzana Donald Trump kukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Ababili laba bethule lokho emhlanganweni we-Democratic National Convention oqhubekela phambili eChicago. U-Obama uthele Melika lifuna ukuba lohulumende kaZulu hatshi okantando kayiphikiswa.
America's ready for a new chapter. America's ready for a better story. We are ready for a president Kamala Harris.
Elemelika selilungiselele isahluko esitsha, imbali entsha. Selilungiselele ukuthi uKamala Harris abe ngumongameli. UKamala kasoze akhangele indubo zakhe njengoTrump uzabhekana nendubo zenu. Njengomongameli akasoze asebenzele abebandla lake kuphela, kodwa uzasebenzela iMelika yonke ungumkhokheli oqotho.
Ekhuluma emhlanganweni lo unkosikazi Obama okhulume okukhalise abanye abalandeli bebandla leDemocratic Party uthe umuntu wonke kumele akhankasele ukuba unkosikazi Harris anqobe ukhetho oluzayo.
We cannot indulge our anxieties about whether this country will let someone like Kamala.
Ngeke siqede isikhathi sisidla ingqondo ngokuthi ilizwe lizakhetha umkhokheli onjengoKamala na. Kumele senze konke okusemandleni ethu ukuthi akhethwe.
Okwamanje abakubandla leli bavumelene ukuba uHarris kumele abamele ukukhethwa luzayo. Unkosikazi Harris usemelele ukwamukela okwethulwe libandla leli ukuba ancintise kukhetho oluzayo. Ukhangelele ukuba uzakwenza lokho ngolwesine. Umnumzana Tim Walls ozancintisa kukhetho lolu esekela unkosikazi Harris. Ukhangelele ukwethula umbiko wakhe emhlangano ne-DNC namuhla ntambama lapha eMelika emadabuka kusa kwele Zimbabwe. Kucele lebandla le-Republican Party umnumzana Trump uqhubekela phambili ekhankasela ukhetho oluzayo utshele abantu ukuba uzanqoba uHarris kukhetho oluzayo. Ekhuluma esemkhankasweni eMichigan umnumzana Trump wethembise ukuthi uzakwenza ukuba iMelika ibe yindawo evikelekileyo. EleMelika lizaqhuba ukhetho lokudinga umongameli ngolwezi kulabanye abathi zindala zombili njengoba kungakaveli sobala ukuba ngubani ozanqoba phakathi kukaTrump lo Harris. Ucwaningo luveza ukuthi akukacaci ukuthi ngubani ozanqoba laloba uHarris ekhokhela ngama points ambalwa. Ngimele iStudio 7 ngise Virginia ngingutabo kancube.
Wezibhatalane labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ngesikhathi abasifazana kwele South Africa begqiba inhlelo zokuthakazelela inyanga yabesifazana ikancwabakazi, abesifazana abadabuka eZimbabwe abahlala elizweni leli bathi inhlupho abahlangana lazo sezizinengi okokuthi sebephila ngomusa wenkosi. Uthuso Khumalo usibhalo lodaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abesifazane laba abasebenza njalo abahlala kwele South Africa bathi kubo izililo zodwa ngesikhathi kuthakazelelwa inyanga yabomama. Owesifazane weZimbabwe unkosazana Pamela Ncube uthi sebephila njengabomabona bulawe indawo zonke.
Njwali bonto asoba lapha asiko safe at all. Uhamba estradeni suthathele ifoni, uhamba sudujuliwe this lokho lalokho, so vele kuthi too much kugcwele ngapha langapha, hayi asikwazi lokuthi siphephela nga lakhona le sizothi hayi sokuhlukunyezwa. So hayi angazi uNkulunkulu nguye osongangenela.
Ele South Africa lethula inyanga kancwabakazi njengenyanga yabomama. Unkosikazi Sthandile Dliwayo uthi nani lezehlakalo zokudlengulwa lokubulawa kwabomama sekusenza bahambe bethithibele.
Eyi kubuhlungu kakhulu yazi, kakhulukazi thina esizela amantombazana kubuhlungu kakhulu ngoba noma uhleli nje noma umntana wakho uthi uyamthuma uthi kahambe esitolo kubuhlungu, noma ephenduka nje uyathandaza kuNkulunkulu uthi ngiyabonga ufike ephephile. Ngoba manje akusalunganga, uyahlangana lo muntu wesilisa amnikeze into 2 rand amtshela ukuthi umalume hoza mayifika ngale yamdlengula umntwana.
Baningi njalo asebeze bangena emsebenzini wokuthengisa ucansi ngenxa yokunzima bempilo lokusilela kwemsebenzi. Unkosazana Langelihle Sibanda uthi baphakathi kwetshe lembokodo.
Siyacela kuhulumende both we South Africa laseZimbabwe ukuthi ngaba singenelela singabafazi sikwazi ukuphepha. Sikwazi thi noma sihambe esitaradeni sibe free. Ungabi nokusaba. Nabo babehlala nabezindlini ngaba ngaphenduka izilwane kodwa babe yiba ama protectors.
Omunye wesifazana waseZimbabwe ongathandanga ukuvezwa igama uthi lamabhizimusi abawazamayo ayabhidlika ngoba bengelalo uxhaso kwezamakhono lezemali.
Ngiphila ngokuthengisa amaveji emgwaqweni. Hey, esihlangabezana lakho kulezi nsuku kunzima bakithi, kunzima. Lezi nsuku iwamafezi pholisa, ma usathi uthi uyafaka istafu sakho phansi usithi uyathengisa, namba sebefile somele ubuthe kuchithekele phansi ukuze ukudobhe kwanzima. Plus bekuthenga these days abantu kabathengi, angazi ukuthi kwenzakalani. Istafu siyabola sigcine sesichitha kusiyalahla.
Unkosazana Victor Mathuthu, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo elwela amalungelo besifazane, uthi omama sekufuze basukume basebenzise inhlelo ze-internet ukukhangisa amabhizimusi abo njengoba sebelahliwe njengomhlambi kazelusile.
Asikeni sikhangeleni lamathuba akhona esingenza ngawo amabhizinisi ekhaya. Ma zikhona intuba zokungena ukuthi sifinyelele ukuthi sifike lasekhaya senze amabhizinisi siwenze lasekhaya, singene lasemabhizinisini ekhaya. Phela impilo yethu ayipheleli lapha njengabo mama.
Kodwa kumphathi intambo obona ngokuhlelwa kwezidingo zomphakathi ehofisini kamongameli unkosikazi Maropene Ramakgopa uthi kufanele abeZimbabwe laba badinga amaphepha aqondileyo ukuze uhulumende abagoqele enhlelweni zezidingo zempilo.
I think documentation, documenting people becomes important and not only for migration purposes because
manqoba yikho konke lokhu ukuthi abantu babe lamaphepha aqondilewo ukuba selizweni. Lokhu kuzenza sazi ukuthi ungubani njalo zidingo bani olazo ukuze sihlele kahle ukupha zona.
And where they are so that we can then now speak to how we actually do things better.
Kodwa kabesifazane laba bathi njengoba ukutholakala kwamaphephala kulukhuni okwempi yengidi lelahle sekusezandleni zikamvela inqanga ukusho ukuthi ziyowelaphi induku lokuxaxako. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
So isikhathi sokuthi sizwe imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithulela yona ngeWhatsApp.
Yes, sanibonani, sanibonani kuStudio 7 ndawo zonke nabalaleli. Siyazizwa izikhulumeli zeZANPF zithi iZimbabwe imigwaqo yalungiswa. Thina imigwaqo yakithi enkayi ifile kakhulu kodwa bakhona abantu abayivotele iZANPF. And bayikhulumela bona beZANPF basho ukuthi hayi bayenza kahle. Thina intuthuko siyibona saze oyikhona ngale Harare kuphela.
Ngibongile, ngibonge kakhulu. Ngizwe isicelo sami sichazwe emoyeni ukuthi hayi ngithe ngiyacela ukuthi mina ngingumlaleli kwestudio 7 ikwe nguzwileyo. Kodwa ama audio ami engiye ngiwarekhode angaze ngiwezwe. Mina ngile sicelo sikanje. Ngihlala khonapha kuward 11 emgosi. Indlela okwenzakala ngayo iward not village, iward ithwele abantu engikazeke mbabone. Kathesi emalangeni wona lawa bayaqala abantu kulwa bebangimizi yona le eyafakwayo emitsha. Baphoselana inyoka iphila. Abanye bathi ngabantu bezanu abathi kufakwa abantu. Abanye abantu bezanu labathi hayi ngamasebhokazi fakela abantu. Angazi ukuthi nxa sesingakuzwa kunjalo oselelungelo lokukuqakunula ngubani phakathi kwamasebhuku labantu bezanu oqakunula into le ngubani ngaphandle uhulumende angenele nguhulumende ngwengquthela kibo bonke labo bantu bobabili kuzanu PF i-ruling party yebandleli busayo abasebhuku bangaphansi kukahulumende webandleli busayo uhulumende kaze xakunula umonakalo lokhu usanda lapha shuwa iqiniso lihle umonakalo uyanda. Ngendlela okuganyulwa ngakhona izihlahla, ngendlela okuvalwa ngakhona izindlela. Izindlela zisekho esasihamba ngazo. Izihlahla esasizibotshelwa thina, ongathi uyafika la kaKhesi, ubona ukuthi silamafayindi, amaphepha amafayindi ezihlahla, esasitshelwe kwathiwa izihlahla ungasigamula iforest yakubopha. I-ema la ungagebha lapha lalaphi yakubopha. Kodwa kaKhesi phela kusukwenzakale mo. Ukuthi osezalamula ngubani? Sesicelo lelungelo lokulamula nxa kungudie kazolamula nxa kungump kazolamula.
Studio 7 linjani basakazi? Siyaphila khuluma loSafenda Dobe Mango District kokhemya isigodi. Ngithi angiboze kumphakazi wonke jikelele owafelwa ukuthi uma kuthiwa hambani kuma-hearing liyokhuluma umbuzo wami ukuthi likhuluma nobani bengekho ababulali, likhuluma nobani bengekho ababulali. Angithi uma usiyakhuluma uzokhuluma lo muntu wakho uhlukuluzayo onguye wakho ubulalayo lixolelana. Manje lina-ke bantu basesintwini ngiyalibuza ukuthi njengoba lihamba lisiyakhuluma lezinduna, izinduna yizo yini ezathi abantu bebulawe? Ziyakwazi ukuthi abantu babebulawelani yini? Ma kunjalo izinduna phela zisitshele ukuthi khona yini le esayisiyibulawela. Siyabonga.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Abafuna ukuthi bangene ke besithumezele kunombolo ethi 1+1202465038. Ulaptop namhlanje lingakhohlwa kuhlelo lwethu lobadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Sixoxa ngokukhahlanyezwa kwabantu bokuza kwele South Africa lakwele Botswana. Ake singakehlwani izihlobo zethu sike sikhangele ezinye zezihloko zendaba bezikhokhela. Lanxa uhulumende esithi usesungule ihlandla lesibili lokwabela abalambayo okudla, abantu abaningi badike bazange bethole lutho kuhlandla lakuqala. Bakhala ngendlala yesabekayo lokuswelakala kwamanzi emaphandleni. Njalo lamhla ke omeya bakuhlelo lwe Herbert Sithembo School of Biology. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu lamhlanje olubalisa ngenjabulo kumthembo Sithembayo Kips Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.